Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Mr. Washington, D.C.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 14 kuMabasa 2024 ngukhipu Dube. Endabeni zethu namhlanje, usibalukhulu webhanga leZebank of Zimbabwe kuwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu World Bank, the International Monetary Fund.
Already emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana kangesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima.
Bakhala abantu abaningi ngezigi kumbe iZimbabwe currency yena le iZimbabwe gold.
Abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lo mngane wabo. Okuyikuthi abangane be-Israel bazakumale Israel abe Iran bamele Iran ngapha.
Ele Iran lihlasela Israel ngamabhombo amanengi. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezokukholo lwesiKristu, lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usibalukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe okwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu weWorld Bank leInternational Monetary Fund. Iziphathamandla zebhanga leli zibika ukuba uMnumzana John Mushabanu uhamba labanye bakhe kanye leziphathamandla zikahulumente. Le yimihlangano eyenziwa minyaka yonke eWashington DC ecubungula ezomnotho emhlabeni wonke jikelele. Kusenjalo bayakhala abantu ngohlobo lwemali yeZimbabwe Gold kumbe iZiG. Sixoxe ngodaba lolu lonkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ezitaladini koBulawayo.
Lokhe kungene imali naleyi abayithi iZiG. Ayi, umsebenzi ungani usamile, akulanto ehambayo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi ukuguqulwa kwezimali zabo from ama-RTGS akade belawo emafonini kumbe kuma-bank account abo kubanike i-confusion. Kwamina lami nginze ngibe le-confusion yokuthi sigcine singakuzwisisi ukuthi kuguqulwe izimali sokumele sitshintshe sisebenzise lokhuyana nalokhuyana. Ngokunjalo kwenze le business yangathi ayihambi, akwangabi le mali. Abantu abaningi besathi bona bakhala ngokuthi abakayizwisisi le mali ukuthi isebenza njani, izasebenza njani. Futhi thina sesikhangelela ukuthi emsebenzini wethu njengama-cross border traders, limali ayisoze ilethe futhi kangako utshintsho, ngoba kusafanele futhi siphinde sibuyele emkambo omnyama ukuthi sithole i-foreign currency. Kungoba singeke siyithole emabhenki, singeke siyithole abayithi official bank rate, so kumele siyilande emkambo omnyama. Okwenze futhi ukuthi imali leyi ithe mhla kuthiwa iyasungulwa, babeyithi bona i-13.8, kodwa kungakafiki amalanga amabili imali leyi emkambo omnyama usukwanisa ukuyithenga nge-16, 17. Ngokungakho akusebenzeki, kusebenzeka nzima. Le situation yakhona yokusebenzisa imali yakhona silokhe singayisivine ekuthengeni i-airtime. Sinanzelela ukuthi ithe isingenela imali kwakhwela konke lamadatha. Abanye kuyabe kudinga ukuthi sithengise izinto zethu ngokuthi sifake kuma-social media platforms. Idatha lakhona ngamaziki yena la asekhona sesinanzelela ukuthi selidura okudlula ngesikhathi se-RTGS ukuthi idatha lelime njani.
Ye, siyakuzwa Ntombi Endala. Manje ngenxa kunje kuthiwani? Akusitshele sibili ngamabutshana.
Engingakutsho ukuthi iziki leyi emsebenzini thina abantu esiphila ngokuzisebenza, esiphila ngokuthi siye wodi izinto kwamanye amazwe sizothengisa ngapha, sibone ngani hayi singazi kumbe kwenziwayo ukuthi asikayizwisisi. Sikhona sizayizwisisa, sikwanisa ukuthi siyisebenzise. Kodwa engingakutsho ukuthi okwakathesi limali ingakaqedi yona i-30 days. Already emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana kangesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima. So ngamafitshane ngathi mina ayi ukusebenza kwezidi lakhona akulethanga jintsho ngithi thina abantu abaphila ngokusebenza akulethanga jintsho ngithi thina abantu esiphila ngokuyawoda ngaphandle kwazo instead kwenze imisebenzi yathe abanzima kakhulu ngoba abantu kabasathengi bekhala ngokuthi imali le kabakayizwisisi kabayizwisisi njalo lama-rates ayo already aseyahle avela abaphezulu emkambo omnyama.
Lo nkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ethengwa kwamanye amazwe sixoxe laye ekobulawayo. Uhulumende uthi iqinesaka imali yohlobo lwezimbabwe gold kumbe izig. Ele Iran lihlasele ele Israel ngamabhombu amaningi izolo kusihlwa le madaba kakusanamuhla. Ele Israel lithi leli lise ukuvimba amabhomba phose wonke kwaba labantu abambalwa abalinyazwe ngamabhomba abewiswa lelizwe leli. Ele Iran likhala ngokubulawa kwabakubutho abagcine isigodlo selizwe leli kwele Syria okubikwa ukuthi babhonjwe ngele Israel. Ake sizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba le Iran ihlasela kakubi ele Israel kuyindaba ebonisa ukuthi khona kulobungozi bokuthi kube lempi le eyomhlaba ebizwa ngokuthiwa khona i-World War, ngoba osokusenzakala yikuthi abangane sebezakuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo. Okuyikuthi abangane be-Israel bazakumale Israel abe-Iran bamele Iran ngapha. Nxa kuyikuthi abasoze besabe. Nxa kuyikuthi bazakwesaba abangane be-Iran kutsho ukuthi i-Iran ingagcina ibhuqe kabuhlungu layo. Ngoba i-Israel ime lezinkulu ngale eceleni. So ke kuyinto ebuhlungu kakhulu le etshengisa ukuthi ilungelo loluntu ke lizaqhubeka ke lisephulwa abantu bebulawa ngendlela engadingekiyo. Kuyinto esesabisayo thina njengabantu abangelamandla, ngoba kuyabe sokuphila abalamandla abenelisa ukuthi bachaya abanye babulala abanye abafana lawo labo Israel bona lapho. Kube sokusiba futhi ke ngumbiko kumbe esingathi yisixwayiso kuyo i-Israel ukuthi khona amazwe amaningi akhangele kwenzayo njalo kawajabuli ngesenzo sayo sona leso. Ngokunye kumele ukuthi i-Israel layo ikudophe khona lamanye amazwe futhi afuna ukuthi khona ancindezele amanye. Kuyabonisa ukuthi khona ukuba lo ncindezelwayo ungambona engalamandla, kodwa kungagcina kuqubula impike enzima engehlula lokuthi khona ingamiswa njani. So yiwo umbono engilawo ukuthi ke kulobunzima obuba khona.
Singathi baba Ncube luyalungiseka yini udaba lolu lwe-Iran le-Israel kumbe vele sokuyamemetheka kuhluphe kakhulu?
Ukuphehlwa kwempi lokhu akusoze kuphelele khonapho. Njalo impi njengoba sihleli sisitsho ayiqedeki lula, kulula ukuyiqala kodwa ukuthi iphele kuyinto enzima kakhulu. Amazwe anjengeZimbabwe ngiwabona edidekile engazazi ukuthi ami ngapi, ngoba kuwahluphayo ayafisa ukuthi adlelane lalawa awangasentshonalanga aphinde futhi abe sehlutshwa yikuthi kawala umbuso weningi abe sephinda futhi efisa ukuthi ngabe adlelana lawona lawa esingathi ngawempumalanga ama-Asian countries afana labo-Iran. So ngokubona kwami iZimbabwe ukuthi ngama ngapi kayizazi ingumalulwane, ngoba ayenelisi ukuthi iye kuma ngapha ithi meli lungelo likaZulu. Kube nzima futhi ukuthi ifuna ukuncenga ngapha kulaba bentshonalanga, kube nzima ukuthi ibuye futhi ibe labo Iran okucacileyo. So iza kuma nje ibe phakathi kwendawo ibe ngumandawo.
Unumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lithi akumelanga ele Israel liphindisele ngokwenziwe ngele Iran elihlasele ilizwe leli okwesabekayo.
ukhangelwe ukuba kuza kwenziwa umhlangano omkhulu wamazwe athuthukileyo ozahlaziya udaba lolu namhla nakusasa. Ele Ukraine lithi lihlaselwa ngamandla ngele Russia endaweni ezijiyeneyo, lithi licela uncedo lwezikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sinqana masiko
isenzi bomandla
lobaba mkhulu
namasiko.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sicuka lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sicuka ngkhona kusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba lenkosi yamakhosi kwele Zimbabwe. Ukuthi ukuthi induna zosiphansi kwenkosi le ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba uDube kini nakubalaleli.
Yes.
Hayi sikuzwile khona lokho ukuthi sekuzaba lomuno omutapa lo mambo ovele simazi ukuthi sekhona.
Singathi wena ukuthatha njani khonokho, ubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu baba uDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amahungahunga sizwe sengathi uma umuno omutapa uzasebenza njengenkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza including izinto zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha iloko esingathi i-order enkosini kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini.
Akusize kuhlupe kwaloku nxa ukuthi inkosi zakithi sezisiyakholwa endaweni ezingasizo.
Khona babuduke kuzahlupha, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe-constitution yaseZimbabwe bonakabalayo into esingathi mhlambe yi-slot kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube le nkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu. So siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye naphi kakhulu kwele mandebeleni bazakuthatha njengokuthi uhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani ngoba uzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omono mutapa labo mambo bona sebekwa kanjani.
Amaphijani kwe.
Hayi ngivala njengokuthi ake silindeni sizwe ukuthi uzasebenza kanjani omono mutapa, kodwa ngicabanga ukuthi labo bazaqikelela ukuthi lento ingadabulisiswa phakathi ngoba abaningi basakhangele ngempela balindele ukubona ukuthi kuthiwe uzasebenza kanjani ngoba siyakwazi ukuthi inkosi uMzilikazi ekufikeni kwayo laphayana amakhosi amaningi azangilwe lawo ngokuzwa ukuthi ilamandla nje asonde akhela ngaphansi kwayo yena waba inkosi yamakhosi ebavikela.
Yes, siyamuzwa lokho baba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esinkulu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya. Ngoma nje sitoke isikhathi sezokholo lwesiKristu silontuka miligomo.
Sangana zisobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba. Sihlangane njengenhlala yenza kulo uhlolo lwethu lolu olokuvuselela umoya. Sizalithola encwadini kaExodus 14. Siqale evesini lika-18 labo ufundela khona kanje. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone usindisa kaJehova aza kunenzela khona namhla. Ngokuba baseGibhithe nibabonile namhla, anisayi kubuyeli babone naphakade. Verse 14, uJehova uza kunilwela nothula nina. Verse 15, uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bahambe. Verse 16, lapho siyakuma khona. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli bazawuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, le indaba eyaziwa ngabaningi ephezu kwembali yabantwana bakwa-Israyeli besuka ekugqilazweni elizweni laseGibhithe. Bekhangelele kubana bayezweni lesithembiso izwe laseKhenani. Yebo kambe lokhu singathi ihistory yabantwana bakaIsrayeli. Kodwa ke sifunda sibona okuningi kule imbali. Abantwana bakaIsrayeli basebekhonona ngobana uhambo ababeluhamba lwase lubashaya enhlizweni sebekhathala sebedinwa. Baze bavukela lo Mose owayengumholi wabo. UMose njengendoda ayilokholo kazange angene phakathi kokukhathala kwabo. Nxa ungumkhokheli uphethe labo phethe khona, kungumlando wakho ubana unike abantu ithemba ekuphileni kwabo. Futhi lasezikhathini ezinzima ube seduzane labo. Nxa ukholwa njengoba ngikholwa abanye abakhokheli silabo okufana nje, nxa umkhokheli angitsho ababusi belizwe kuphela, ingabe ngubani othiwa ungumkhokheli udinga ukubana abe lokukholwa kuJehova, ukubana uJehova ukhona izikhathi zonke. UJehova esimkhonzayo izihlobo zami ezithandekayo ufana nje lobusuku obembeswe ngamayezi amnyama ezulu, inkanyezi lenyanga kufihlakale kube emnyama kuthi bhuqe. Kodwa lokhu kakutsho ukuthi ngale kwamayezi inkanyezi lenyanga kakukho. Sithemba ukubana lawo mayezi nxa esethe edlula, inkanyezi lenyanga ziyakubonakala, impilo iqhubeke iye phambili. Abantwana bakaIsrayeli baze befike esimeni esinjalo, uthi kwase kumnyama kakhulu emuva, kumnyama phambili, kumnyama lalaba bakhona babengasazi ukuthi babambe ngaphi bayeke ngaphi. Sizothi abanye baze bafisa ukubuyela khona eGibhithe. Nxa uphakathi kwenkinga empilweni kwesinye isikhathi uyazibuza ukuthi ngifike njani lapha, ngoba impilo ivele iluhambo. Abanye baze bafise impilo yendulo yayizolo, eyinye yayibe impilo yesono, umntathu waphenduka kuso leso sono, kodwa asiloyisi asifise ukubana ungawuphila ngcono. Kodwa ke uMose uthi kubantwana bakaIsrayeli, ningesabi, lanxa sekumnyama impilo inzima lapha ekhaya, kungatholakali kudla, kungatholakali imali yamagetsi, uthi uMose ningesabi. Bonke abantu abaphakathi kobunzima ngithi kini, ningesabi, uNkulunkulu ukhona, uyayizwa imithandazo yenu, uza kunilwela, akasoze alishiye lilodwa. Asikhulekele uNkulunkulu phakathi komzimu esibhane labo, ngamunye ngamunye, ngemndeni ngemndeni, ezigodi ngezigodi, ngomphakathi wonke nje, sicela usilwele phakathi kwezinkinga ezisehlulayo thina. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathunyelwa kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eyeEduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Ngamaproject amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lamaproject abizwa ngokuthi Fitri Access leEduPlay. Fitri Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubhala izinseka olevel exam. So nxa ufuna ukufunda, you can uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali, ngoba amakampani amaningi awabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi ungazuqalise inkampani yakho yokudevelopa isoftware for amakampani amanye. Ukuthi uthole le msebenzi kunzima ngoba amakampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise isoftware, lungisise isoftware yabo kumakampani angaphandle kwelizwe. Bese kusichiya thina singela amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungazowathole la mathuba, uzathola ukuthi imihlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa isoftware aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo lo. So ama-software amaningi akavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawo usuthola ukuthi abaningi lokho besathatha ama-project or ama-softwares ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduate age awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela ukwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kulele yikuthi kunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangela ithisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ayi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kule themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula luyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science and sibona ontanga abaningi sebeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalalileyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications bengathola njani?
I-Fit Access App le sithi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala izintake o-level in 1 year itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fit Access uzayithola i-app yethu ile structure green icon yethu and iEduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. Iwebsite yethu iEduPlay.africa.
Ngokusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa isoftware. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Jabo Kamuze.
Yes, siyabonga kakhulu Dabaka Ncube. Wezemidlalo sixoxalo ezwatshisa sibanda owethekelela kule Melika, siyawamukela kwestudio ke ithisa.
Ngiyabonga Dube, kunjani iMelika? Kumnandi kakhulu ke, hayi ngani kuyaqandaqanda kodwa hayi kumnandi.
Hayi nokuhle kakhulu. Akusitshele ke ukuthi ngamafutshane udingani lapha kule Melika.
Laba Melika bengibuyile ngibizwe ngu-Ilan Elkan, uyamazi kakhulu somabhizinisi, wahlupha kakhulu obulawa ele kampani yakhe i-Asco Clothes. Ngakho wawubona ufanele ukuthatha abadlali benguqi kakhulu abadlali yale ndazi ebasa ngapha kwele Melika, abaningi besiza kuleyo amakolishi bezofunda bedlala le midlalo yenguqu. Sikhuluma nje abasebezikhwica mfundo sebefundisa ema-university, abanye bayasebenza. Njani ubonile besilabo Methembe umeya onguye ke umqeqeshi wokugcina kwele ndazi ukuthola ke i-league title ngo-2006. Saba lalo ke o-Ektayo yamazwe Andrew Shaw, abaningi bambonile, o-Kelly Jacobson, uDube la ebekhona, oJoffo wina iBP Cup ngomnyaka 1994, uMbariki umfana wathathwa yelenda zeChegude emncane wazodlala yelenda zosebuya ngapha uMbariki umso uThisone umamba.
Sibona nje amajaha la ukhanyazana aphumelela kakhulu.
Aphumelela kakhulu, abaningi bafundile beqile, njalo bona abaningi sebeyiba bafundisa apha ema-university. Njalo bebebonga u-Ilana wabavulela indlela ebabisa kuleli lizwe loMalcolm King wasichiyayo, wawabamselwe umgcidlalo weyalendazi. Ngakho babisa laba bafana ke sebabisa nezimuli zabo sebehlala kwele Melika.
Yes, kuthiwa sibili abanye sebengani bahlumile silokunye okumangalisayo, njalo lokho bencede ekhaya
le grassroots soccer liyana babelayo kumi njani
yeah yikho nje wabona umethembela leya iqembu lakho kuthiwa iBantu Rovers la yeke wathatha ke abanye abadlali wababisa ngapho bona abadlali abancane uthiwa ngo Ezra bona abana ke abaningi sebe babisile bathi laba bazalandela indlela yenziwa ke ngilani ukubisela abadlali kuleli lizwe
yeah siyakhumbula ke sihlala nomjaho kuthiwa ngo Ezra khona ngazani bamethi igama
ngiyabona yeah, uthi abazali bakhe babe vele benthana semsakazweni ngabo 90s kwabana uthi ezala bathi bamethe izigama lokuthi ngiEzra bathi ke lawo zaba ngoEzra ngobe simthanda kodwa ke manje uthi intathe ngamthabeza ukuthi ozala kunxa bephila bebezajabula kakhulu kodwa manje hayi sebashona
kodwa nozwenjani ubone ujako njalo
unthintile kancane ngoba vele uthi kwakulandile kuzombona uthi ke yikho kwenza ukuthi azaphiwa igama lami so hayi into yakho ningithinte kakhulu
ye singathi ke Jesus awuzangomangala sibone umamba sengakana ukusibona lo Mthembe lo Thwelihle inkomazana labanye
ye kumangalisile ke uThwelihle semkhulu kakhulu umamba ngendlela emncane ngawayezacile abantu bembona ukuthi hhalo kuwumfana kuyaphephuka kodwa namhlanje siyindoda emadodeni njalo sesifundele okumangalisayo
ye siyakhumbula nje abanye kade besethula babehlangana lakho kubhuso siyakhumbula okunye uAndrew Shube khuluma okunye okumnandi siyakuzulale so ke singathi ke kwini okungathi wena kukubambile okonti abajakala kadanje
undlekisile uAndrew Shube khuluma ukuthi hayi saphiwa imithi ukuthi zigeze hayi sageza manje wakuluma nxa ngihlikihle emzimbeni kuluma kodwa izimuthi imuthi manje nxa ezamutshela abazali bakhe lezi hlobo zakhe usezi umuthi akula muntu omzwisa ukuthi kuyini khonoko kodwa ke wanqoba kakhulu uAndrew Shube
siyakhumbula njalo ukhuluma ngokuthi batshaya iDynamos
ye batshaya iDynamos
endleleni enzima
batshaya iDynamos endleleni enzima ke uthi wakuqala wadlisa iDynamos yabadla uthi sokubuya ke wazobuya ke sezotshaya lokho ukuthi umtshaya mthatha phansi wayitshaya iDynamos yanqobela into 3-2
ye utuba ke khanya ngazani waba lenkinga lapha enqulwini bagcina bekhipha utheni
ye uthi lapha ke enqulwini bagcina bethatha ke umlenze lo bafaka ensibi phakathi uthiwa i-hip replacement ukuze ukuthi ke ahambe kahle uthi ngawayese kwelakithi eZimbabwe uchude nakathi esinamhla ugogekile uyabonga ukuthi u-Ilan Mbisaka lapha kwamnceda ngakho uyazihambela
kodwa kumangalisanga abafana labokuthi bathi
kumangalisile ke thola ukuthi hayi ngamadoda hayi amade amadoda asuthayo kodwa ke bajabula kakhulu lapha eMelika
ye ake sikhangele eminye imidlalo lapha thethi sasikhangele ke umdlalo omkhulu wathi khona namhlanje kwele Britain sikhangele khona ngalesi sibe sibuye
ngaye kwele Britain amaqembu ade ekhokhela phezulu ngalane ezemklomelo ke Liverpool le Arsenal badliwe bobabili iLiverpool edliwe 1-0 ke Crystal Palace kwathi ke Arsenal team ke yasidliwa yasunvile emzini wayo emagumeni kopana eEmirates Stadium osokusitsho iqembu lele ke lithi Manchester City linqobe izolo ke 5-0 seliphezulu kwengalane ezemklomelo shoti ngemklomelo embili 73 points Arsenal 71 Liverpool 71 kuchibana ngayi so Arsenal sokuyiphunyuka le Liverpool sokuyiphunyuka
ubonani kuyagcina ngakusukume ngaphonkhona
ngendlela ekuyo yona ukuthi imbonani Manchester City sizazithathela sokulula ngoba laba le midlalo ezayidlala imidlalo ke lula kakhulu kwamagama
yes ke singene njalo ke kwele Zimbabwe kumi njani asikhale ezemidlalo
yey Arsenal Movers team ke ngene kulonyaka ibe 2-2 le FC Platinum Arsenal ke yakhokhela nge 2-0 kodwa wagcina kwe 2-2 iCape United yenze 1-1 le ZBC Caraiba iCheck ukuthi Pirates iwine kwakuqala yanqoba 2-1 inqoba iqembu le Wange Simba Bore yanqoba iDimara iDynamos 1-0 iTel 1 ke yadliwa yada 3-2 kukanti iBikita Minerals la ibe inqobile isidli Blue Chiefs izolo chikeni yanqoba iGreenfield 2-0 Herentals ke yadliwa iMelika Diamonds 2-1 Ingezi Platinum Lea Lenders yathi 1-1 okuchiya ke yalenders idlala imidlalo eyisithupha njalo le 14 points phezu kwengalane yezomklomela
yes njalo ukubona ngona ukuthi yalenders yathi chopo phezulu kodwa ke zokufika phansi ngale nxa sokufika kumaphethelweni
ugcina sokubuvi kodwa lo nyaka mbona kungcono mbona ke ukhayindu ke wisayiphethe ke team njalo ngasikhangela ke dana ngose kukhonale phansi ngayo 5 kusukela phansi engalaneni ezemhlomeni
kwenziwa kwini ikhanya ikhubeke phezu
kwesi Dynamos kule nkulumo ezininga abadlali bakhona abahlezi bengasiphathanga kahle labaqeqeshi wakho ngakho uhlala ungani kuyaliwaliwa kuyaphikiswana yikho ngani ehluleka
yes siyabonga kakhulu ke ezothina sibanda khona ngapha ke kwele Melika ngwadela kusasa
ngiyabonga kakhulu Edube
ye namhlanje ke hayi sesiyafika ke emaphethelweni wohlelo lwethu siyabonga kakhulu ke ezothina sibanda khona ngapha ke kwele Melika singahlukani ke sike sibone ke besikhokhela lamhlawu sibalukhulu webhanga le-RBZ kukhona ngapha-ke kwele melika. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.